ekuqhumaneni kwethu lama-councillors basiyele ukuthi uhlelo lolu ikakhulu umeya basiyele ukuthi uhlelo lolu thole umile. Kodwa okuhluphayo naye ukuthi ungakhangela ama-minutes e-council akhanya ngani kakuvumeli khonokho. Ama-minutes e-council wona athi udirector we-engineering kachubeke edinga ithenda yabantu bokusupply ama-prepaid water meters and then engachitha khonapho ehambe wasupply sirapreservators bewabone. So okusimangalisayo naye ukuthi okuyikho yikuphi ngoba ama-minutes atho okuni ama-councillors ngawuhlangana lawa akhuluma okuni wehlukileyo. Umeya sike sahlala phansi naye kodwa sekunesikhathi sahlala phansi sayaxoxisana ngodaba lolu. Ngemva kokuxoxisana kwethu nomeya wayengani uyazwisisa, wayengani uyakuzwisisa ukuthi engxenye bengayo ayenze imistake. One, ngokuthi beyenze bengazange kuxoxisane izakhamizi. Two, ngokuthi beyenze bengazange bexoxisane izakhamizi futhi ukuthi kanti into leyo vele izele izasebenza njani. Ngoba phela kukhanya ngani kuthiwa abaningi bangkhona ukuthi into leyo vele izasebenza njani balutshwana bakwaziyo.
Ngalokho likhangelela ukuthatha amanyathelo bani?
Kule nhlelo eziningi esilazo njengenhlanganiso ezigoqela obulawayo Progressive Reservation, o-National Youth Development Trust, labo-Women of Zimbabwe Arise Woza, kule nhlelo eziningi esizifakileyo. Sikhuluma njenje ngolwesihlanu phambi kwakusasa siyahlangana ukuthi si-review ukuthi kathi kuyini esikwenzileyo kube ne-impact bani bese sihlala phansi sivumelane ukuthi kuyini esikwenzayo kusukisela ngolwesihlanu kusiya phambili. Kathi yese ngingakuthela khona ukuthi uhlelo olukhulu kakhulu ngolobu yezakhamizini ukuhlalisane uxokisane ezakhamizi ukuthi hhayi ukhansila wenu sesivamile ukukhuluma laye lokho elisi kade lithume khona silichasise ukuthi hhayi lokhu lithe njani kodwa yena ukhanya ngantu alokhu ewoma izikhanda esiya phambili yedwa.